Akusizi ukuthi abantu kunje kube lokhetho umuntu abuya azokhampena abantu bavota aqedi lapha flathe lahambe aza ebuya futhi sokumele akhumbuze abantu ukuthi bavotele yena. So hayi okokhetho lweZimbabwe akusizi lutho right now, kuyamele sitshintshe ukwenza mpela sibone ukuthi kunje njengamanje silwisa ukuthi ngabe abantu bakithi bavula amehlo kube ngabantu bakithi abasiphetheyo sizama ukuzenzela. Ngiyazi ukuthi ma kungaba noNcube Ndlovu Dube omunye lomunye akhangele isigaba sakibo mbona ingani yindlela okungasizwana ngayo, hhayi ukuthi kuthathe umuntu wale kwenye indawo kuthi ufakwa ngapha. Laba bantu labo sebesenzela nje ukuthi umuntu adle laye labantwana bakhe lemuli yakhe, abalandaba labantu.
Ye wothi sizwe ubabuntini. Babuntini, ukhetho nxa lungenziwa lamhlanje luyanceda ubani kwelezimbabwe?
Hayi ukhetho lo lwama-by-election akulawo muntu vele luzamnceda bakadube, ngoba singakhangela intengo yakhona izeg yathi kufuneka $18 million. So yimali yama-taxpayers leyo. So lolu khetho vele akula mntu ozasizeka. I think ongasizeka lowo owawina ngoba kuthiwa kawinanga i-2018 elections upresident u-ED. I think nguye ongathola khona i-legitimacy. Besikhuluma ukuthi indaba iZANU khanya iwina ama-by election isikhathi sonke. iZANU 365 days a year iku-election mode. So abanye kuzamela bekhona bezadinga izipanela zemoto ukuthi belungise, but iZANU vele ihlala yona kwi-election mode. So kusuka kube lula ukuthi bewina ama-by election ngoba kuba le voter fatigue kuma-opposition party esikhathi esikhulu. Ibe sengibuza ubabumoya, ubabumoya bekhuluma ngokuthi khona koBulawayo kumbe eMathweleland kumbe i-MDC kumbe iZANU iletha abantu beMpumalanga, kodwa nxa yena sebuza ukuthi nxa kula ma-by election uzafielda yini yena ama-candidate kaMthwakazi kaZwakali.
Babumoyo, nankumbuzo.
Kuseselesi sanasana umthando wezinja esisawubukele, sizohlala phansi lathi njengobukhokheli after i-decision isinjani isiyenziwe. U-deputy president wabo uGovea Chiwengwa wathi ama-elections awakho because of COVID. Unozi vele besithi ama-elections awakho inqebe ya-buying time, balentiwa abasayilungisa imvungwana yabo beqeda bayatshela ikhothi bejirulani lathi ama-elections sekhona. So wena ungagijima uphonge ukuba ngumuntu othathekayo ngamagemu abo, uzabonakala usuthatha i-decision engekho solid ngoba wena uyangena ekulegitimizeni lokuganga kwabo. But okumqoka yikuthi ebaraphika ikami iqhubeka ilwa ngento ezihlupha abantu, kakhulu into zelendi lezi